So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lamukela emoyeni enjabulo ku studio 7 ngolesibili mhla ka 28 lwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usehlise imali ebimele isetshenziswe emhlanganweni webandla leZanu PF ozenziwa ngenyanga ezayo, isuka kuzigidi eziyi-9.8 i-8 million isiya kuzigidi esisodwa i-1 million.
Wakhipha umgabe wafaka ubani Mnangagwa kuphela, asikaboni lutho. But ngokubona kwami vele khonokho kutshengisela ukuthi ama-policies abo vele kakatshintshi. Vele
iningi lithi lamukela ngokudana amazwi abafundisi benkonzo yamakatholika eZimbabwe, Catholic Bishops Conference, awukuthi asexolele obengumongameli umnumzana Robert Mugabe kuwo wonke amacala awadala esembusweni.
Lami iyamangalisa, lesizwe seZimbabwe jikelele iyamangalisa, lalabo abasola izihlobo zabo emidleni nemandebeleni iyamangalisa.
Abagogekileyo edolobheni leGwanda bathi bakhangelele uhulumende omutsha kamongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa ukuthi akhangelisise indubo ababhekane lazo, ngoba sebeleminyaka bengatholi usizo lwemali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usehlise imali ebimele isetshenziswe emhlanganweni webandla leZanu PF iCongress ezenziwa ngenyanga ezayo, isuka kusigidi ezitshiya ngalombili i-$8 million isiya kusigidi esisodwa i-$1 million. Lokhu kwenzakala leli bandla selisungule uhlelo lokucomba kutsha imota zebandla, kususwa imfanekiso ebidwetshwe ezivalweni kulandela ukuthiya umsebenzi kukamnumzana Robert Gabriel Mugabe, kugcotshwa umongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa ngolwesihlanu lweviki edluleyo enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Imifanekiso kawayengumongameli uMgabe lekhosikazi lakhe uGrace Mugabe isiqalile ukukhutshwa ezimoteni zebandla elibusayo ufakwa ezikamongameli Mnangagwa. Okhokhela inhlelo zabasakhulayo kubandla leZanu PF kobulawayo okucelele Lacoste umnumzana Magura Charumbira uthe kuqondile abakwenzayo ngoba sekulomongameli omutsha, njalo unkosikazi Mugabe wayeyisiqalekiso ebandleni, ngakho yonke into elesandla sakhe bazayidiliza.
Aiwa, isu tine toza kufara, dikwezi, kana zanga zaramba zine...
Sesiqalisile ukukhipha imfanekiso ka Robert Mugabe lo Grace ezimoteni zeZanu PF ngoba sesilomngameli omutsha u-Emmerson Mnangagwa. Umgabe samkhiphela ukuthi besediliza ibandla leZanu PF ngokuyenza kwake lokuyekela umfazi wake yenza into ezingekhoyo emthethweni webandla.
Umongameli we-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthe abalani lokukhutshwa kwemifanekiso ethi abakwenza manje lakumnangagwa bazakwenza mhla ephuma embusweni.
Ukuthi iZanu PF ikhokhelwa ngubani ngasiphi isikhathi, njalo ukuthi bafaka buso bukabani empahleni zabo asiko kwethu. Isikhathi sesiside abantu bakithi singananzelela ukuthi sidonselwa ezintweni zeZanu, kugoqela khonoko okusanda ukwenzakala utshintsho lomkhokheli wayo. Okuqakathekile lapha ukuthi sinanzelele ukuthi kakula nguquko nje kundlela ikakhulu eyocuku kade siphethwe ngayo iZanu PF. Ngokubona kwethu thina abe-ANSA sithi thina kusobala ukuthi kuzaqhubekela phambili ngoba ukwethusela akade kusenzwa ubuso bukaMgabe lesigqoko zika Grace yikho okuza kwenzakala ngobuso bukaMnangagwa ngenye indlela ubuso bukaMnangagwa bumele lezo zinto ekade zimele ngumgabe lo Grace.
Ibandla lezanu PF liphinde lahlonipha ilanga lokuzalwa kukaMgabe osekubangele ukuba isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Limangena athi akula nguquko ekhona kubandla elibusayo sibisemithetho nanko sebekhuphe ikhanda likaMgabe lekhosikazi lakhe kuzimota zebandla ethi isenzo sabo sokukhonza umuntu siqhubekela phambili.
Ngokubona kwami vele kuyasithengisela ukuthi akula nto esetshintshileyo lapha kathesi because laphana befake imifanekiso yabo eka Grace ngathi kutshengisela ukuthi vele the same people bona laba babefaka imifanekiso yona lana sebetshintsha iside sebekumnangakho kutshengisela ukuthi la iZanupiyefu yakhona vele ayitshintshanga. Itshintshe imifanekiso kuphela, batshintshe imifanekiso ezimoteni lapha kutshengisela ukuthi kutshintshe uMgabe, bakhiphe uMgabe bafake ubani uMnangagwa kuphela. Asikaboni lutho but ngokubona kwami vele khonokho kutshengisela ukuthi la mapolisi zabo vele kakatshintshi vele.
Ngelanga ibutho lithatha umbuso izimota zonke zebandla lezanu PF kobulawayo ezazikucele le G40 zathunjwa zayagcinwa enkambeni seziguqulwe izithombe kwafakwa ubuso bukaMongameli Mnangagwa. Isenzo lesi sesichothozwe ngabanengi bethi okwenzakalayo lokhe kuqale umbuso webutho akuhlukananga lokwakuqhutshwa ngumgabe. Ngaphandle kokwehlisa imali ezasetshenziswa kumhlangano webandla leli obumele wenziwe okwamalanga amathathu usuzenziwa okwelanga elilodwa njalo lenani lamalunga okumele abe khona lehlisiwe kusukela kunkulungwane ezilithumi lasithupha i-16,000 laya kunkulungwane eziyisithupha kuphela i-6,000. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Kunjalo nje iningi lithi lamukela ngokudana amazwi abafundisi benkonzo yamakatholika eZimbabwe Catholic Bishops Conference. Angokuthi asexolele obengumongameli umnumzana Robert Mgabe kuwo wonke amacala awadala esembusweni okweminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa edluleyo. Abafundisi laba baphinde bathi bayambonga umnumzana Mgabe laye olilunga lenkonzo yamaKatholik ngokukhulula ilizwe kwabamhlophe kanye labathi ngokuhle akwenzayo esabusa. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Post Independence Survival Trust umnumzana Felix Mafa olilunga njalo le-MDCT uthi olecala nguye okufanele azidingele ukuxolelwa.
Lami iyamangalisa lesizwe seZimbabwe jikelele iyamangalisa lalaba abasela izihlobo zabo eMidlands nemaNdebeleni iyamangalisa. Sinasazi umuntu exolela izono zomuntu engukhulu enkulu yedasi lokhu ababenzayo inwala iyadana ngoba sebephansi ukuginya ingakasafuni.
Kodwa isibo bodwa lo hulumende uthi semnike i-immunity ukuthi kanye kwathoniswa amacala angabe wayenza.
Hayi, abantu laba bazikhulumela njengebandla labo. Ngabe babesazi ukuthi into le ibuhlungu kangakanani. Ngabe baqale babuya bazakhuluma lathi esafelwa yisibo zethu. Amandla lawo baphiwe mbali. Ngibona ngani ukuthabisana ebephale bezilisa. Yebo ye, ubaba uMgabe sesizwe, kodwa phela kusho ukuthi ebezathaba bazenza inkulunkulu abazahamba sebeholela izisini abantu bengakakhulumisana umlomo. Sebethabela bezilisa amalawulo. Emwanda la ngathi ngabe kwaba le-genocide abantu bakhulumisana. Kulimisana, baxolelana, abezi siyahamba kanti lokho abakwenzileyo hayi.
Abanye ngabezinye izigaba zelizwe, abemaNdebeleni ke, ubona bengakwamukela kuhle lokhu yini?
Nabe Post Independent Survivor Trust, simela abantu bonke abasukumezwa ngamabandla political violence, the torture. Yikho ke angisho ukuthi emathembeleleni kodwa ilizwe lonke leZimbabwe liyayazi isigaba esithiye igenocide eyenzakalayo ngapha emandebeleni lemisi. IZimbabwe yonke njengoba ngikhuluma kanje babamba umlomo wangaphansi bemangala ukuthi kanti ama-bishop la asengene yini. Siyabazi abanye yibo edelesene bevumelana ngemithetho engayisiyo kodwa iningi yama-bishop yekhathini ngabantu baze babhala ibhuku lelo kuthiwa waiting the silence under 50 days ngama-kathini. Ngibona ngani ngabatha abangazange babone babale leyani bhuku. Yikho kuyigcina sithi hhayi ababuye sithi kuqala baze siyiqothisa bazi ukuthi singakubamba njani njengesizwe samphakathi kakhulukazi.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Post Independence Survivors Trust, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kunjalo nje induna yakomthwakazi ese-South Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede uthi ukungena embusweni kamongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa sekulethe ithemba lokuba uhulumende engananza inkosi yesizwe sikamthwakazi. Sixoxe lo Gumede ukuze sizwe okubapha ithemba ngohulumende omutsha.
Kwakwethu jikelele nje lo mthwakazi bonke abakithi belalele ukuthi sikhuluma ngani. Sikhuluma ngokuthi at least ubakhululekile kancane kulokhu into kade beyiyo yona. So siyafisa ukuthi kuthi kungaba njalo nje bonke ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa sikhalela kakhulu ukuthi izikolo zethu zibuyisele, abantu bethu babuyele ezikolo bafunde kuhle, bafakele uteacher abaqondileyo, imisebenzi yethu ibuyele, amasemakithi aqale phansi avuleke, labantu beke bemi kubulawa lobu kutshaywa. Yilezo zinto esizikhalela kakhulu. Bese ngibuyela kumthwakazi wona ngokwawo jikelele. Siyafisa ukuthi umthwakazi wakithi ubumbane, uhlangane, ukhulume ngazwi linye. Njengoba babona khona ngathi sithole inkosi manje ekhaya kithi eyiye sizakuba ngaphansi kwayo sisonke jikelele, ukuze ukuthi into yethu ilunge nabantu bakithi bathole ukuphila, bayelime emakhaya baphile impilo enhle. Yilokho esikufisayo impela inkosi.
Manje libona ngani izifiso lezi sizafezeka na phansi kukahulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa?
Yilokho esikukhangeleyo mntana inkosi, ngoba phela sishisa kwenzeke loba kungazake kwenzeke, kodwa ke phela ngokubambana kwethu thina singabantu sindawonye sikhuluma ngento efanayo. Futhi nje ayikho enye into engasikhulula kwelakithi lizwe, ngoba lakithi vele ngele-kingdom ilizwe lakithi labuswa yibukhosi. Ubukhosi yibo bungasenza ukuthi sibe le nhlalo enhle, le mpilo enhle. Siyafisa-ke ukuthi abantu babambane, sithandaze ngaphansi kobukhosi, silalelane sihloniphane ukuze iy'ngane zethu zithole ukuphila. Siyacabanga ukuthi ngokungena kwakhe yena umnumzana Mnangagwa kuzaba khona mhlawumbe ngalezo zifiso. Kodwa sathembi, ngoba phela ma ukhiphe imamba elihlaza ufake imamba emnyama, yinto ongayazi ukuthi iyagcina ithele. So ke siyabuka ngakho, siyabona ngokuhamba kwesikhathi mntana inkosi.
Manje zikhona yini inhlelo elizenzayo elibona ngani zingafikisa ilizwi kuye umongameli Mnangagwa?
Sesizenze kakhulu mntakababa, lalapha khona uyakwazi ukuthi sikhona, uyakwazi ukuthi sikhuluma ngento yakithi engumthwakazi engasoze yavikeka, engasoze yaphela. Iyaphela, iyalunga ngokuthi siphelile, mayilungile izakugcina kukuphela. Uyakwazi lokho. Siyafisa ukuthi enze lokho esikufisayo, zobe engazake basiphendule, ngoba asingake siba ngumsindo kangaka kungela muntu osizwayo. Siyafisa ukuthi kube khona ilanga lokuthi baphendule, ma ngakuyikuthi bafisa ukuthi inhlalo yethu ibe enhle, lathi sicela ukuhlala kuhle, ukuhlala kuhle ezweni lakithi siphelele sonke. Siyafisa ukuthi ma indoda elalelayo kalalele ukuthi sithini, ngoba abantu ngiyibo abakhalayo. Akukhali thina, kukhala abantu bonke. Thina esingabakhokheli siyakubona lokho, yikho sikukhokhele ukuthi makakulungiswe. Cha-ke into esingayifuniyo ukuthi ma ngasingaba lo mnyama njengoba lengenile, sitholele ukuthi ngumuntu ongenzayo ngendlela. Ngoba le nto yakithi asifisi thina ukuthi ihambe izifike endaweni yokuthi kuzokuma kuchitheka igazi, kwenzeke inizi yezinto zonke lezo. Asikufuni, kwenzakala kakhulu kithi. Sifisa nje kube yinto enhle, ma bengazimisela basukume bami egcekeni, lathi singene egcekeni kukhulunywe, kulungise into yakithi, kuphelile. Asifuni lutho kithi. Yilokho nje esikuthemba ukuthi kuzakwenzeka mhlawumbe leyo nto leyo esiyifunayo. Lezi zinto abazenzayo labantu ababasizayo babakhumbule lo basokunini sobokumuso omuhle yiloko nje sikubonga mntaka baba siyabonga kakhulu wena ongakuphakamisizwe lethi kangaka siyabonga kakhulu.
Hello ke ngumnomsana Albert Zwelibanzi Gumede induna yakomthwakazi eSouth Africa ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le eSouth Africa.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m. 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue skies, land of
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave lagu short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz. Ake sikhangele indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iphephandaba le-New York Post ngapha kwele Melika lithi laphiwa imbiko yamanga ngenye inhlanganiso efuna ukugcona ilunga lama-Republicans umnumzana Roy Moore owetheswa amacala ukuya emacansini lamantombazana amancane. Umkhokheli webutho ulandule imbiko yokuthi balohlelo lombhuqazwe oqondiswe kobokholo lwesiMuslim olwabantu besihlobo lwesiRohingya. Udaba lombhuqazwe weGugurahundi lezinye izehlakalo zodlakela zizaqhubeka zisengqondweni zabaningi elizweni leZimbabwe. Ukukhethwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa ukuthi abe ngumongameli welizwe sekuveze njalo lolu daba kwathunuka amanxeba ngoba uMnangagwa ucatshangelwa ukuthi waphatheka kumbhuqazwe lo. Kanti manje kuzaze kube nini lokhu lezindaba zithunuka inhliziyo zabanengi. Kwamanye amazwe afana leRwanda leSouth Africa kwenziwa amadale athonisa amacala la ngenjongo yokuxolelana ama Peace and Reconciliation Committees. Kambe yikho okufunakalayo na eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kasake iTruth and Reconciliation Commission ngoba naye engasafakanga iTruth and Reconciliation thina lapho siyathatha khona umbuso sizafaka iTruth and Justice. So ulethuba kathesa ukuthi angafaka iTruth and Reconciliation. Ayekele lokhu akwenza uchombo lokhu labanye abantu abanye sizokuthola fila sikwazi ukuthi bangaka abantu abababulileyo ngento yabo nalabo thiwenga. Kafake iTruth and Reconciliation Commission ayevuma amacala akhe ayeGugurahundi ayevuma amacala akhe egcekeni amacala okweba lamacala okubulala abantu kunye lamacala wona lamanye nje esiwezwayo ehungazwa nje agoqela abantu abanjengabo majongo and so on and so forth. Kafake iTruth and Reconciliation aqalise yena njengomongameli aye ukuthi ngona ngenza lokhu lalokhu lalokhu ngabulala abantu eCholocho ngabulala abantu umfazi kamagonyi ibhoweli umanjiweni samdabula ngengqama ethwele inkonyane sayikhipha ngengqamo yithi esakwenzayo khonokuyana siyaxolisa khonokuya abantu abasebhalagwe abantu abafabafayo kubocholotsho siyaxolisa ngangiphakathi kwabo babuya zositshela zoxolisa openly ine Truth and Reconciliation Commission. Yikho okungenziwa ngumuntu ongumkhokheli ofisayo mpela ukuthi athole ukuxolelwa ebantwini aboneleyo njalo sesizabona ukuthi nxa esexolisile kuyini akwenzayo ekuncediseni izigaba zonezo lapha benza khona ububi obungaka
kodwa wayala umnangagwa ukuthi ulesandla waba lesandla njalo kumbhuqazwe weGugurahundi. Le ndaba kamajonga uthi kayazi kakwazi ukuthi ubaba umoyo wayekhuluma ngani.
Lokho sokukuye lesikhwica mfundo umoyo. Angithi umajonga usaphila. Nxa esaphila umajonga uzazikhulumela. Kodwa ke ake sibuyele ngapha ngoba leyo yamacansi leyo ake sishiyane layo le. Ake sibuyele ngapha ekule eGugurahundi. Yombhuqazwe nxa kuyukuthi umnumzana umnangagwa uyala uthi yena akazange akabe khona entweni leyi kulesizwe ngoba u-Innocent Nkala swabhubha ngoba ngathi ngibiza u-Innocent Nkala umnangagwa ngambiza ngabiza lo sekramayi ukuthi kababuye emthethwandaba wokubulawayo laphana emhlanganweni wemovane bezophendula izinto ezikhulunywa nguNkala. UNkala wathi yena hambani kuyodinga umnangagwa ame lapha lidinga usekramayi ame lapha lingavusa lesituhwane sakukatunguri lifakani umnangagwa lapha lifake usekramayi liyethi isituhwana sikakatunguri lapha lifake lo mgabe lapha then ngizakhuluma mina njengo-Innocent Nkala ukuthi minyani role kuGugurahundi yayini labo bekhuluma labo ngoba bonke ubume babo yibo abantu akade beyi-security council yezano ngaphuma egcekeni asitshela ukuthi nxa yena wayengekho phakathi kwabantu abenza izinqumo zokuthi kube nombhuqazwe ngoba phela ngezitshela ukuthi wayesemkhulu vele babe yimbizo kabuye azositshela umnangagwa kabuye azositshela umfoka amafidi kabuye azositshela ukuthi hhayi mina kangiyikho phakathi kwakho lokhu kwenziwa ngu-Perenshiri kwenziwa ngu-Hex Nongo kwenziwa ngukatungulo kwenziwa ngusekramayi kwenziwa ngumgabe mina kangikho phakathi bakhona bazazikhulumela labo usekramayi uyaphila bazazikhulumela singabe ngizokudoli bezichibi ukuthi yakubumba likukhulumele so ngabuye umnangagwa azositshela kayifake i-Truth and Reconciliation Commission ngoba kungamehlula uhulumende ezayo nxa engaba ngohulumende webandla eliphikisayo izafaka i-Truth and Justice and i-Truth and Justice ilomahluko we-Truth and Reconciliation ujustice abantu bayejele.
Singambona yini umnangagwa esimangalisa elandela imithetho ehlonipha amalungelo oluntu isisekelo sombuso umthetho sisekelo esilandela ngendlela njalo eqhuba ukhetho olukhululekileyo esehlukana lemikhuba yezanu PF esiyaziyo eyaziwa ngumuntu wonke ngalunganga.
Lokho kungenzeka mfokankomo ngesizathu lesi sokusiya ngokuthi yena ngokwakhe umfoka amafidi uthe ethatha ubukhosi uveke yena ngokwakhe injongo yakhe kuyini. Nxa injongo yakhe kuyikuvikela amadoda akade tshontsha lawo amadoda akade bulala lawo abantu amadoda akade ganga lawo embusweni ukwenzela ukuthi isandla somthetho singabafinyeleli hhayi ngibona ngani kukhatshana lokho Nkomo. Kodwa njengomuntu nxa engumuntu ozitshela ukuthi yena ufuna ukuthi lapha afela khona kumbe lapha umbuso ozamphunyukela khona engilethemba lokuthi ukumnyaka ozayo ngu-Agasti ukhetho oluzayo kathi yena ufuna ukuthiya ilegacy enhle ukuthi abantu bazamkhumbula ukuthi asake saba lo president we-7 8 9 months umnangagwa wasenzela kuhle lokhu wasenzela kuhle lokhu walungisa i-constitution benza ama-electoral reforms wangena kukhetho wadliwa wazihlalela phansi nxa kuyukuthi yinto umnangagwa afuna ukwaziwa ngayo leyo angayenza so sokusiya ngokuthi i-presidency kanti yena vele uyifunelani kuyini afuna ukukwenza okulomahluko kulalokhu okwenziwe ngumgabe nxa kuyukuthi kukhona afuna ukuthi azenzele khona ukuthi abantu besale bemkhumbula kuthi lanxa sinathi tiye kuhefelisi kumbe kungaphi sithi heyi kodwa indodalwana hhayi umfoka amafidi wafika sibili waba ngu-president for 9 months hhayi wasenzela kuhle ngoba nanku lamhlanje sesingabantu sesikhumba ngophakathi lathi lobanje iproblemu elavele khona ezimbabwe lapha Nkomo okuneproblemu eyodwa ezimbabwe ngapha komthwakazi sile problemu ezingu-3 so nxa umnangagwa ifuna ukusolva iproblemu ezibhekane ezibhekwe ngabantu kasisolve nini imakhebhele question kuqala sisolve izimbabwe question second so singamkhumbula umnangagwa sibili as a president wabakhona for 9 months wasenzela kuhle so sokusiya ngokuthi injongo yakhe yena ekungeneni embusweni uvele ujongeni kuyini akufisayo xa kuyukuthi ukuvikela iziqiwi ubuganga lokade bekwenza izolo aweli akulanto azayenza Nkomo.
Alo-ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esebhilitane. A kwezemidlalo intatheli zindaba yethu Joseph Njanji usethulela uwenzakale emaphethelweni emidlalo yalonyaka eCastle Lager Premier Soccer League yona efike komlindo yagcina ngempela viki edluleyo.
Iqembu lesi Platinum lilobeka kutsha imbali yomdlalo wenguqu kusigaba saphezulu yeCastle Lager Premier Soccer League ngokuba liqembu lokuqala kusukela ngomnyaka 1966 elingasilo lakoBulawayo kumbe iHarare ukuphakamisa isicoco seligi, njalo bese kudlule iminyaka engamashumi amahlanu iqembu leSt Paul's Musamia laseMarondera lathatha linkezo. Umncintiswano wokuphakamisa isicoco ubuvutha amalangabi, njalo intshantshu zize zabonakala ngosuku lokugcina lapho ele-FC Platinum belincinte khona ele-Dynamos ngemiklomelo emibili. Langaphansi kwengalane lakho bekuyisipunepuni amaqembu ezama ukusinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu. Iqembu leBulawayo City ngelinye belisengozini yokugunyulwa kodwa lisile ngesikhala senalithi, njalo umqeqeshi walo uMandla Mpofu uthi kuzamele basebenze kanzima ukuze bengasokoli langomnyaka ozayo.
Isizini yalonyaka ibinzima kakhulu, njalo sifunde isifundo. Engakwenza njengomqeqeshi loba nje sithakazelela ukusinda kwethu ekugunyulweni yikuba ngiqale ukuhlela ngilungiselela isizini elandelayo. Ngikhangela ukuba senzeni ngomnyaka ozayo, njalo kuyini okungasiphathisa.
ELeHarare City belinqobe kumncintiswano walonyaka weChibuku Super Cup, okutsho ukuba lizamela ilizwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup, kuthi eleFC Platinum lizamela ilizwe kumncintiswano weCAF Champions League. Kusenjalo inhlanganiso yePremier Soccer League namhla yethule umbiko othi iqembu leFC Platinum leHarare City azanqikila namhla zimbili ngenyanga kaMpalakazi kubangwa inkezo yeCastle Challenge Cup. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni emandaba esezishabane, njalo uyingxenye yenhlelo zokuthakazelela ukufikisa kwenhlanganiso yePSL iminyaka engamashumi amabili lanhlanu yabunjwa. Lawa maqembu akhethwe ngoba eleFC Platinum kuyilo eliphakamise isicoco seligi, ukuthi eleHarare City yilo elithethe inkezo esemqoka kweleZimbabwe yeChibuku Super Cup. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Wena wedwa ma baby, ngiyakuthanda ingoma kaSangomani sigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usehlise imali ebimele isetshenziswa emhlanganweni webandla leZANU PF isuka ku-8 million isiya ku-1 million. Iningi lithi lamukela ngokudana amazwi abafundisi benkonzo yamaKatolika eZimbabwe Catholic Bishops Conference awukuthi asexolele obengumongameli umnumzana Robert Mugabe kuwo wonke amacala awadala esembusweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo nguChris Gandhi, sithi asidibaneni njalo ngesikhathi sika 2 p.m. lamhlanje emini lilayo.